Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo uthi umbiko wokuxotshwa kwabo bawutholile ezindabeni abakaziswa ngokusemthethweni.
Sesikhulume le Health Services Board sibazisa ukuthi thina lokho esiqhatshiwe. Ngakho nxa bengaqala ukuqhatsha abantu thina silokho esikhona siza kusa udaba emthethwanda.
Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi umumo lokho umubi esibhedlela ethi abongi lokho bengakaphenduki emsebenzini.
Isibhedlela lokho sisebenza ngestaff sona lethu omongikazi labana. Asazi ukuthi uhulumende labo mongikazi laba bazaqedelana nini indaba yabo le ukwenzela ukuthi baphenduke emsebenzini. Kodwa ngizele ngibona amaphepha athi khona uhulumende ukuthi sikhathi abantu asebaretayayo labanye abangasebenzisi. Yikho kusasa njengoba siyabuyela emsebenzini.
Umongi okhethe ukuzibiza ngokuthi nguNigel Dube uthe sebezwile ukuthi uhulumende ubaxotshile umsebenzi kodwa bananzelela ukuthi ubukhokheli babo lenengi labantu alithakazeleli indlela uhulumende akhetha ukuphatha ngayo udaba lwabo.
I-management ingazani lakho ukusekela kancane khona kokukhalala kwezisebenzi ukuya emsebenzini. Kodwa ke kumnike bekufake kube sobala la. Njalo abantu into abangayithabanga kakhulu indlela i-government esibuye yaresponda ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi abakhokheli belizwe abahloniphi ukukhululeka koluntu kanye lamalungelo amunyethwe isisekelo sombuso.
Umsekeli kamongameli akhiphe igama elibuhlungu lokufuna lokuthi seqotha izisebenzi zempilakahle yamanesi ngenxa yokuthi batshengisele ukuthi hayi thina kasiphathwa kuhle. Umuntu axotshelwe ilungelo lakhe elikhona la ku-constitution. Kuyamangalisa njalo kuyadanisa njalo kutshengisa ukuthi iZimbabwe ayikabi ready ukulandelela lokugcina isisekelo sombuso.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbuso Bebe uthi uhulumende uveza uncindezelo kanye lokwehluleka okwedlulisileyo.
Lapha ngibona kuvezeke sobala ukuthi uhulumende wethu ulokuncindezela thize ngoba kangeke wathi uyamisa amanesi wonke elizweni msebenzi. Bona bevele betshengisela into ayebavele bevunyelwe ukuthi beyenze emthethweni welizwe lonke i-constitution. Ngakho bekungafanelanga bexotshe umsebenzi kodwa uhulumende kade kufanele ngabe yena ukhangelisile ngokujulileyo ukuthi vele isisusa sendaba singaphi. Lokhu abakwenzayo kufanele ukuthi benathe amaphilisi ekhanda wena umuntu evuvuke uzwane.
Iningi likaZulu lithi lokhu kuveza uchuku lombuso webutho ongelazwelo ebantwini abalezikhalazo okumele zilungisiswe hathi ukuhlukunyezwa ngoba beveze imbono yabo ngokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.